lejona njani mthwazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 2 kuNcwabakazi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leZANU-PF linqobile kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ngemva kokuthola izihlalo ezilikhulu lamachumi amahlanu amanela nhlanu 145. Kwathi iMDC Alliance yathola ezingamachumi ayisithupha elantathu 63.
Ya, ekuseni siyemsebenzini bekukhawum, everything was okay. But then ngathe siemini kuthiwa sebeqalisile ukuprotesta, then everyone should be home by 2. So sesiyendlini, we are just expecting anything.
Amapolisa athi abantu abafe ngemva kokudutshulwa ngamasotsha eHarare bayisithupha hatshi abathathu kuphela. Izitolo bezivaliwe namhlanje eHarare, abantu bephindiselwa emakhaya ngamasotsha. Abenhlanganiso ezizebona ukhetho luqhutshwa labalwela amalungelo oluntu basola ukubulawa kwabantu libutho izolo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ibandla leZANU-PF linqobile kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ngemva kokuthola izihlalo ezilikhulu lamachumi amane lanhlanu 145. Kwathi iMDC Alliance yathola ezingamachumi ayisithupha lantathu 63. Ibandla le-NPF lithole esisodwa, kwathi esinye saya kulunga elizimeleyo umnumzana Themba Mliswa. IZimbabwe Electoral Commission ithi impumela yokudinga umongameli welizwe iza kwethulwa kuqala ngehola lechumi ntambama 10 o'clock. Abantu abadutshulwe ngamasotsha abafe ekutshengiseleni kwabasekeli be-MDC Alliance eHarare izolo bayisithupha. Amapholisa ebetshele intatheli zindaba izolo ukuthi kufe abantu abathathu kuphela. Kodwa isikhulumeli samapholisa unkosikazi Charity Charamba utshele intatheli zindaba namuhla ukuthi bayisithupha abafileyo. Wengeze wathi kulimale abalichumi lane njalo kwabotshwa abasolwa abangamachumi amabili lasithupha abanakanelwa ukuthi baphatheke kudlakela lwayizolo lapho okutshiswe khona izimota ezithile ezigoqela ezebandla leZANU-PF. Unkosikazi Charity Charamba uthe njalo balokhu bedinga umnumzana Tendai Biti owe-MDC Alliance phezu kodlakela lwayizolo. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wethekelele abanye abalimeleyo esibhedlela separire Nyatwa emini namhlanje, njalo uhlangane lemuli zabanye abafileyo. Ukubulawa kwabantu mahlayana ngamasotsha lokhu kusolwe kakhulu ngabantu abanengi okugoqela abamazwe atshiyeneyo abalisa elemelika eleBhilitane labomanyano we-European Union. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Ukufa komuntu oyedwa vele yifa enengi, akumelanga size sifike enanini lezidumbu ukuthi izidumbu zingaka ukuthi size sisole indaba yokubulawa abantu. Sizibuze siziphendule ukuthi baselani bona abantu. Besela nje ukuthi njengamalungelo eZimbabwe bebefuna ukuthi babekwazi imiphumela, njalo imiphumela yokhetho leyo babeyazi ngeqiniso ngendlela eyiyo esemthethweni. Ukuthi ibutho beselingenelane ezitaladeni libulala abantu, nokuthi abantu bebefuqelwani baze bafike ukuthini bangene ezitaladeni ngokhetho lwabo. Sizibuza siziphendule ukuthi nguhulumende onjani njalo ojongeni owenza ukuthi indaba size siphethe sesilapha.
Ngokubona kwakho yikuphela kokuchitheka kwegazi lokhu kumbe khona sisazokubona okune?
kumele amaZimbabwe azilungiselele ukuthi kuningi okukhulu kulalokho okuzayo ngoba abantu laba abakwazi ukucabanga, abakwazi ukukhulumisana labanye, bakhula vele bafundiswa ukubulala. Usiko lwabo lwepolitiki, usiko lwabo lombusazwe ngolokubulala, abalampikiswano kusukisele emuva ngesikhathi sempi yenkululeko kubo Morogoro nabomgagawo laseZambia bebulalana bona bodwa kuze kuze kupho Tonko Gara, kuze kuze kupho Solomon Juru nabanye singeke sibaqambe kathesi. Abazi ukubulala njalo ulimi lwabo lokusebenza lendlela yokusebenza yokubulala bonaba abayibo abaphethe izintambo kathesi, okwenjengokuthi nje usapho lwaseZimbabwe kalizilungiselele ukuthi ngumbuso wokubulalana, ngumbuso wokuhlukumezana, ngumbuso wodlame.
Umongameli Mnangagwa uthi usola umnumzana Nelson Chamisa labanye bakhe ku-MDC Alliance ngodlakela lwayizolo langokufa kwabantu laba. Uthini ngalokho?
Uchamisakala amapholisa, uchamisakala abo abantu abaphethe izikhali. Njalo kumele qale kutheni usapho lwaseZimbabwe ukuze lungene ezitaladeni lutshengisele izek yehluleke ukuphatha ukhetho ngendlela eku-constitution yaseZimbabwe ekumthetho, isisekelo somthetho welizwe. Pho uChamisa ungena kuphi kuzo zonke lezo izilinganiso?
Umnumzana Dini Zulu Macaphulana yingcwethi kwezombusazwe, sixoxela ye ekwele South Africa. Kunjalo nje bekuthule kuthecwa ka edolobheni leHarare lamhlanje, izitolo zivaliwe njalo amapholisa ephindisela izakhamizi emakhaya. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Bekungasetshenzwa njengensukwini yeHarare namhlanje lapho amalunga ebutho abegcwele ndawana yonke bependukisa abantu bethi kababuyele emakhaya. Iningi lethuswe ngokuvuka libona ibutho ligcwele ndawana yonke edolobho namhlanje. Omunye wabo bekungosakhulayo uPhanakosi Mthungwe.
Isituation eseHarare lapha mina ngisayizwisisa. Izulu ntembu yobusuku ngagijinyiswa ngamasolja ngisagada umthofo. So manje ngisakwazi ukuthi amasosha lana njena mele protect kuthina sengoyiwo asigijimisayo. Ilizwe leli asikwazi ukuthi liyaphetha ngani. Namuhla nje thina ngena etown ngibona kugcwele amatanka amasosha, asakwazi sekho safe phela senzeni.
Umnumzana Eric Nkomo ohlala esitunguza uthi ngenelisa ngawuya emsebenzini ngemva kokubuyiselwa ngekhaya ngabebutho.
Akubi nzima ngoba thina abanye besifunukiye emsebenzini kodwa sesihlele ukusebenza ngenxa yokuthi amasosha adinyile edolobheni. Kodwa ke siyathemba ukuthi kusasa ngcono ngayovuka kungcono senelisa ukuthi siqhubekele phambili ngokusebenza.
Umnumzana Thamsanqa Nqaluphahla ohlaziya ngenhlalakahle kaZulu uthi udlakela lwayizolo aluvezi kuhle iZimbabwe njengelizwe elilokuthula.
Into eyenziwe yigovernment yethu yinto ekade ngekho necessary kakhulu, and namhlethe abona abantu bebexotshwa uginyiswa abantu izolo sibona abantu bedutyulwa libutho. So vele ubusethu banxawangena vele ubona amasosha eseyimayima uhluveli wesabe uhambele katshana ngoba ungakwazi ukuthi khona kungenzakalani. But asiyonto ekade siyikhangelele, sikwazi ukuthi iZimbabwe ili lizwe nje lokuthula, kodwa lokho sokusenzakala ukusitshayisa ngovalo njalo kusenza singakhululeki kangako.
Unkosazana Chena Encube esakamusi eHarare uthi ungene kuhle edolobheni ekuseni kodwa uzimisele ukuthi loba yini engenzakala abuyele ngekhaya.
Ya ekuseni siye emsebenzini bekukhawum, everything was okay, but then kathesi emini kuthiwa sebeqalisile ukuprotest, but then everyone should be home by 2. So sesiyendlini, we are just expecting anything.
Abebutho baqale ukungena edolobheni emveni kokutshengisela kwabacazengelwa ukuba ngabalandeli bomanyano webandla ophikisayo owe-MDC Alliance. Abantu abaningi balinde impumela yokhetho lukamongameli ngamehlo abomvu, kodwa iningi lithi ikhomishini ebona ngezokhetho ezekhi ingabe isicila ngokuphuza ukwethula limpumela osokusenza ikusasa yelizwe ingaqondakali. Kusenjalo ibandla leZANU-PF yilo eselithole amalunga edayela ephalamende amaningi ukwedlula amanye amabandla. Leli bandla lithole izikhundla ezilikhulu lamashumi amane lane 144, lilandela ngumanyano we-MDC Alliance othole amashumi ayisithupha lane 64, kuthi ele-NPF linqobe eKwekwe Central kwasekusithi ilunga elizimeleyo ephalamende uThemba Mliswa wanqoba enothoni. Izekhi izakwazisa impumela yokhetho lokudinga umongameli namhlanje ntambama. Ngimele 27 ngiseHarare, ngiwuGibson Bebe.
Kunjalo nje kwabulawayo khona amapolisa ebenyakazela ndawana yonke kulandela ukuqhamuka kodlakela izolo emahofisini ebandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Kodwa kuthe ngokuya kwesikhathi amapolisa la abuyela ezinkambeni zawo lanxa nje bekulokhu kulokuvothelana kuleli dolobho. Kubika intatheli zindaba yethu uChris Gande.
Iziphathamandla zebandla le-MDCT zilandule ukuthi amalunga aleli bandla kobulawayo ayenze ubudlwangudlwangu, zathi zona besizijabulela nje kuphela lanxa iStudio 7 ibone amatshe kade esetshenziswa ukuvimba imigwaqo. Lokhu kubangele ukuthi amapholisa axotshanise amalunga la angene emahofisini abo ababhaxabule kabuhlungu, abanye bakhona kuthiwa babotshiwe. Umsekeli kanobhala obona ngokuxoxwa kwenhlelo zebandla unkosazana Helen Mpofu uthi amalunga befuna nje ukujabulela impumela yokhetho etshengise ukubana umanyano MDC Alliance unqobe kuzo zonke izihlalo zikamanisipala wakobulawayo, waphinda wanqoba phose zonke ezedale lephalamende ezesigaba sebulawayo.
Amayuthi abuyile lapho ngizini befuna ukugidela ukuselebrate ukuthi nawo kuthiwe. So bathe beselebrate khona phana begida bethakathiwe. Babone sokubuya i-riot levela e-February. Sicalisa ukujumpa ama-tenawo. Siyachaya abantwana babantu phakathi, abanye babaleka. So bathi akula muntu oselebrate-ayo abantu abasuke behambe.
Unkosazana Makoto Ngamahlangu wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iWoza uthi bekungamelanga kube lobudlwangudlwangu obenzakeleyo ngoba ukhetho luqutshwe ngemfanele.
Baphosta kakhulukazi ngoba nxa besimpumela kayihambanga kahle kathesi amaresulti esilawo ngaba i-National Assembly aka-president asikabi lawo. So bona bayasirisole yakhe. Kodwa singananzela vele inkulumo zikaNelson Chamisa umkhokheli we-MDC Alliance. Amagama akhuphayo ukuthi khona umara lakhe awugcina ukuthi khona awasoze bamukele enye impumela yokhetho engabiyi ukuthi wona yibabawinileyo. Khomfana kwamele sikunanzele ukuthi kuyasolisa ukuthi ngeke nxa usancintisa uyakwathi ngizadliwa ngizaphumelela.
Omunye oncintise kukhetho kodwa wanqotshwa umnumzana Joshua Mhambi uthi impumela yokhetho itshengisa izifiso zikaZulu.
Well, ngapha kobulawayo mbona ngani kuqhutshwe kuhle. Abantu bakhulumile abafuna ukukutsho ngokuvothela i-MDC Alliance okusobala. Iharare kulo hlupho kuyaxatshwana, kuyaxokozela. Madolo nzima ukutsho ukuthi bakhala ngokuyikho yini nje ngokungasikho. Kodwa engunanzeleleyo ukuthi indlela izano evotelwe ngayo kukhanya abantu bayafuna ukuthi ibabuse okweminyaka engu-5 elandelayo.
Lanxa amapolisa abegcwele indawo yonke abantu bathi abengabahlukuluzi kodwa ezenzela umsebenzi ngokuthula. Ngimele iStudio 7 kobulawayo nginguChris Gande.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Nansi isaziso esiqakathekileyo. Kuqala ngelanga lokhetho ngomvulo phela mhlaka 30 kulinyanga. iStudio 7 iza kwengezelela isikhathi sokusakaza ukuze silazise konke okuyabe kusenzakala mayelana ngokhetho. Phezu kwezindaba zethu eziphuma ekuseni ngo-6 o'clock lezantambama ezika-7, sizabe sesilethulela njalo izindaba emini kusukela ngo-2 o'clock kusiya ku-5 o'clock. Kusukela ngomvulo khonapho kusiya kumhlaka-7 ngoncwabakazi, sizabe sitholakala kumagagasi athi 909 kHz medium wave, 15295 kHz, la ku 17820 kHz. Gongozelani ku Studio 7 insuku zonke. Lizwe izindaba eziqotho mayelana ngokhetho lakho konke okwenzakalayo elizweni. I Studio 7 umsakazo wakho. Abinhlanganiso sizeqapha ukhetho leZimbabwe kanye labalwela amalungelo oluntu sebethule kakhulu ukubulawa kwabantu abayisithupha ngamasotsha ekutshengiseleni kwabasekeli beMDC Alliance eHarare izolo besithi iZimbabwe Electoral Commission iqilibezele kukhetho. Kubiga uMavis Gama.
Okhokhela iqula labazoqapha ukhetho phansi kwenhlanganiso yeCommonwealth owake waba ngumongameli wawele Ghana umnumzana John Dramani Mahama uthi okwenzakale eHarare kuyadanisa. Inhlanganiso ezikumanyano weZimbabwe Human Rights NGO Forum labo basole kakhulu ukwenza kwabakubutho. Umgcini sihlalo wamalunga ebhodi yalumanyano engumkhokheli weZimbabwe Peace Project uNkosikazi Justina Mukoko uthi bekungamelanga aphume amasotsha ngoba amapholisa ebesanelisa ukuqhuba umsebenzi.
Lokhu okwenzakale izolo akuhambelani lemthetho yesizwe ngoba abantu bavunyelwa ukuthi batshengisele. Kodwa betshengisela ngokuthula, bekungafanelanga ukuthi kulethwe amasotsha emgwaqweni. Besibona ingane amapholisa ebesenelisa ukuthi ehlise udlakela obelukhona emgwaqweni kuhambelana lalokhu akade bekhuluma ngakho. Kodwa esikubone kusenziwa ngamasotsha efika emgwaqweni kulusizi kakhulu. Sikhangelela ukuthi abenze lokhu kufanele bajeziswe balethwe kucwayisise ukuthi kuyini okwenzakalayo ukwenzela ukuthi abenze lokhu bajeziswe ngendlela efanele.
Okugcizelelwe ngelinye njalo ilunga lebhodi le-NGO Forum elisebenzisana labeZimbabwe Lawyers for Human Rights umnumzana Lizwe Jamela.
Nxa sikhangele indaba yamasotsha siwabona izolo emastradeni eHarare ngilosizi kakhulu ngoba sabona abantu begijinyiswa, abanye betshaywa, abanye bagcina besifa ezandleni zamasotsha. Singakhangela i-constitution yethu yeZimbabwe ku-section 212 kusobala ukuthi umlando wamasotsha yikulondoloza lokugcina iZimbabwe lokugcina abantu bezimbabwe.
Kusenjalo abasakhulayo bezanu-PF basekela ukulethwa kwabebutho ezitaladeni ukuyabhula umlilo wabakade betshengisela besebenzisa ama-petrol bombs ukutshisa izimota zabantu nokubangela umonakalo emahofisini awezanu-PF. Laloba abasakhulayo laba becala abe-MDC Alliance ngokwenzakaleyo bathi kabayikuphindisela. Umnumzana Felix Mpofu uqondisa inhlelo zezanu-PF kuhlangothi labasakhulayo. Abenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko eZimbabwe National Liberation War Veterans Association labo bacala inkokheli ye-MDC Alliance umlando wokubangela imfa yabalahlekelwe yimiphefumulo kusehlakalo sayizolo. Kodwa umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uyalandula umlando wokutshotshozela lolu dlakela. UChamisa utshele intatheli izindaba ngesikhathi eyekhalela abalahlekelwe izihlobo zabo kulesi sehlakalo esibhedlela se-Parinyatwa Group of Hospitals kanye lokuyabona abalimeleyo.
You must look at the situation. You have an armed civilian who is attacked by live ammunition. Is that normal? Even in Banana Republic, is that normal?
Kumele kukhangelwe ukuba besinjani. Uthola ongahlomanga ehlaselwa lisotsha elihlomileyo. Kulungile nakho nokho. Abantu bathi uZulu besenza udlakela kodwa iqiniso yikuba lanxa abantu betshisa izakhiwo ngasikho isizathu sokubahlaselwa ngemibhobho yikuphosisa lokho.
Okugcizelelwe yisikhulumeli sikaChamisa uDr. Nkululeko Sibanda.
abantu bezimbabwe basoziwula bayakwazi ukuthi upresident esidlamisa akala masotsha awathumele ebantwini le mbhobho ukuthi bazodubula abantu othumela amasotsha ebantwini ngupresident u-Emmerson Mnangagwa nguyo lo mlando wokudubula abantu kanti wakubona ngapho ukuthi kuyathiwa khona umuntu obuleweyo nguyo olecala ngowephansi kwavela ngaphonoko angazi ukuthi yikuhlanya okungakanani kuyethusa lokho esesimelele ukuthi balethe ama-results
uchamisa uthethe leli thuba ukulandula ukuba kule nkulumo azenza nomongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa ngimele istudio 7 ngiseharare ngingumavis gama
kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ingcwethi kwezombusazwe zesavela ukuthi ukulwisana kwabesabelo sepuntland kwelesomalia labe lizwe elahlubuka kulelo elesomaliland kungahle kunike ithuba amalwecatsha esimoslem edlulisa amalawulo ukungenela kulingxabano izabelo zemathebeleland zaziwa kakhulu ngokuzonda ibandla lezanupf ngemisebenzi yaleli bandla kusukela kumbhuqazwe wegugurawundi kusiya kudaba lokusilela kwentuthuko kodwa isimanga ikuthi uzulu wemathebeleland north kanye lasemathebeleland south uhlamukele ibandla le-mdc kukhetho luka-2013 wavotela ibandla lezanupf phose kuzo zonke izigaba lokhu sokwenzakele njalo kukhetho lwalonyaka umbuzo omkhulu ngothi nxa abantu bemathebeleland beyizonda izanupf kungani beyivotela kangaka ukuhlaziya lolu daba sixoxe lonqotshwe kukhetho lokudinga umeli wegwanda central edalele ephalamende umnumzana Thande Kuzinti Mkandla le ngcwethi kwezombusazwe udokotela Brilliant Mhlanga umkandla usungula lingxoxo
indaba emandebeleni lo mchado wayo lezanupf ingathi iyaxaka kodwa nxa ngithi ngiyahlolisisa ngelihlo lami ngibona abantu bakithi ngapha emandebeleni ubuyanga lokuswela sokwabaphendula izigqili zalo ophethe kuyisikhunyana okuncinyana mbone ngathi abantu sebazitshela ukuthi nxa bengatholanga okuyizikhunyana lokho komumbu mbokwani bazakufa ngendlala babe sebesithi okungathi kufa kuyini indlala idlisa amanyala ngobana bayatshelwa ukuthi nxa lingasivotelanga thina lanxa bengabathanga ngogodo bengabathethisanga bayakhutshwa enhlelweni zamabele lenhlelweni zenhlanyelo khathesi bekuphiwa inkomo ngibone ngathi ngenxa yokuthi izanupf iyenelisa ukuthi banike khonokho okuncane ebapha khona abantu bakithi bacina bezidela bezilahla amathambo lanxa besazi ukuthi izanupf yenza ububi obuningi kakhulu kabasakhangeli ngelihlo lesigaba yilowo lalowo muzi usukhangela ukuthi bazaphiwa i-50 kg ingabi buya kanye inyanga ezintathu beziyisithupha babe sebesithi hhayi kungcono siza kufa sike sancinda ezanwini ngitho ngiyo umbono wami engiwubonayo lowo ukuthi lanxa bengayithandi abanye babo kodwa indlala indlisa amanyala
Dokotela Mhlanga yakhuluma lapha ubaba uMkandla siyakwazi kule ndaba yeGugurawundi bayakhala kakhulu abantu bemandebeleni ngaleso sehlakalo kodwa kusukela ngomnyaka ka-2013 kuze kube lamhlanje sebephindile njalo abantu bemathebeleland south labemathebeleland north bayivotele iZANU-PF kungani ngokubona kwakho
ayisikho ukuthi abantu bemathebeleland iZANU bayayithanda lokuthi bazimisele ukuthatha layo kungenxa yezinto eziningi esezenzakele ngicela ukuthi ngizivalise sokuqala njengoba ubaba uMkandlebe ekubikile nje kwabasobala into le esingathi phecelezi ngesilungu yi-poverty ungancindezela abantu isikhathi eside ngithole kuphila khona ngikwakho ubafikise ukuthi bangaleziasesane sekugrawundi ukuthi babeze babone ukuthi akula lutho abangalenza kungekho wena bafika bacina sele kusituation esingathi ngesilungu yi-poverty of the mind abantu laba sebekusitwesini ezengaleyi nxa usubalanda ubanikeza ngitho umgani wenhlanyelo ubanikeze lokuzimbuzo okubili okuthathu kumbe inkomo ezimbili ezintathu ukuthi a nanzi inkomo zamafiso sengani lilimise. Abantu labana bagcina sebekubona ngazani wena unguJesu owesizulu uMesaya. Yiyo indaba yokuqala yiprovathi abantu bakithi bakwisimo somesa. Esibili, iMatabeleland isi-affekthwe kakhulu ngama-mic esingathi ngesilungu ngama-migratory patterns. Abantwana bezanu abayibo abantwana bezanu from Mashonaland iningi labo sebengene baze bayafika emsamu eMatabeleland.
Baba uMkandla siqibe ngamafitshane ukunqoba kwezanu PF lokhu kutshoni ikukusasa elizwe leZimbabwe.
Mina ngombono wami ngibona ngathi ingoma iyona leyo elokhu iphinda khonapho njengoba okamhlanga laye ibeka kahle ukuthi sivele nje abantu bakithi sebavalelwa ekhoneni. Kuswelakala angazi ukuthi ntukuntubani engaba khona ukuthi baphume. That izanu emini ebusuku lanini igqiba abantu baye ezabelweni zakithi. Abantu bakithi babe sebebone ngathi laba bantu babuye ngendlela yokuzoncedisana labo ngoba bona babuya belezinto zabo. Uyatsho hamba uye eWest Middleton wehle ungaza kuthi usegwanda usiyafika kubodwala. Ungaza kuthi ukuthi igwanda u-28 district. Kuyafana nje lokuthi ngeyi-district engxenye ye-Midlands emashonaland. Ngakho abantu bakithi sebangena emseleni wona lowo basebenzela laba bantu ngoba labana abantu babuya belezimali zabo babaholise itshintshi ngathi itshintshi ingcono abesesithi futhi xa usafuna umsebenzi votela izanu kuzathola okuyitshintshi lokube ngutikita uthole lokuyimputshana lokhu. Ngibone ngathi uhlupho luyaqhubeka lusiya phambili. Angazi ukuthi kuyaze ukuthi ngiyesabela ukuthi kwelinye ilanga intanga entsha yiyo mhlawumbe ezakhulula umkhono lo emaNdebeleni besuka lapha abasuka khona besebesithi kwanele asizakufuni lokho.
Kuyiphethe ngamafitshane Dokotela Mhlanga.
Njengoba nesithi baba uMkandla imfumba isentanga kule intanga encane ngelinye ilanga kuzovuka khona uthuthuvo oluzathi sokwanele asisekho isikhathi sokuthi sesilokhe singabantu esiselelwa intshintshi yabantu bemashonaland asisayifuni. Liyeza ilanga elinjalo, ilanga elinjalo ilanga eliyithutha lizoba khona.
Udokotela Brilliant Mhlanga incwethi kwezombusazwe obexoxe ndawonye lomnumzana Thandeko Zinti Mkandla onqotshwe kukhetho lokudinga umeli weGwanda Central lePhalamende. Kulesizalwane seZimbabwe esidutshulwe safa kwele South Africa lamhlanje kuseni ngesikhathi ikhombi abehamba ngayo isuka eJohannesburg isiya eZimbabwe ibanjwe inkunzi. Kubika uBenedict Nhlapo.
Ngokutsho kombiko wethule esikhulumeni samapholisa eLimpopo uKenneth Mwache Ngwape, odutshuliweyo ubesekhombini ebithwele abantu abangamathuma amabili lambili ilubhekise eZimbabwe emadabuka kusasa. Bathe befika eKrugersdorp Toll Plaza kwaba labantu abacela ukuchitha amanzi. Besenza lokho kuqhamuka izigange ezine zihlomile zaqala kubathathela omakhalekhukhwini imali lokunye abebekuthwele. Ngaleso sikhathi kubikwa lo dudulweyo ezame ukuthathela isinye isigebenga lesi uvolovolo lwaso watshaywa luhlamvu wahle wafa qede lapho izigebenga lezi zabaleka. Amapholisa acela lolwazi ngalezi zigebenga ukuthi athintane lo Captain Richard Boshomane ku 079 89 45 501 kumbe bebike enkambeni yamapholisa eseduze. Lesi sihlakalo sesengeze kwesaba kuzalwane zeZimbabwe zona ezithi kukhanya kuyanda ukubanjwa kwenkunzi kwezimota ikakhulu amabhasi athwala abantu phakathi kweJohannesburg leZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Thubelishe Banda uthi bakhathazeke kakhulu ikakhulu ngoba ziyanda lezehlakalo zokubanjwa inkunzi kwamabhasi lamakhombi athwala abantu.
Kusobala ukuthi umuntu uma kuyukuthi ufuna imali, fast money kumbe ufuna something nje, uma engangena emabhasini uyakwazi ukuthi uzayithola imali kumbe uzakuthola ukudla kumbe uzokuthola ini. So kumele ukuthi abantu befunde uku-investa in-security. Njalo bebe-strict endabeni zamaphepha ukuthi ongena ebhasini ngubani.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe obuya abe ngumculi uPretty Ndlovu.
Ngibona ngathi ukubanjwa kwamabhasi, abantu abasebenza emabhasini vele yibo abalesandla ekubanjweni kwabantu. Ngoba angeke uthi ibhasi isuka lapha ithi siyafika maybe kwenye indawo uzothiwa khona abantu abagibela kumele bayehle besiyachitha amanzi. Kutholakala ukuthi khonapho lapho abachithela khona amanzi sokulezigebengu sokubanjwa abantu.
Umnumzana Phomisi Banda uthi yinye kuphela into engaqeda ukusela obahileyo kuzalwane zeZimbabwe.
So into okumele iyenzeke ukuthi ekhaya eZimbabwe akuzanywe by all means ukuthi ilizwe lilungiswe ngenxa yokuswelakala kwamathuba emsebenzi ngoba sesibaningi kakhulu lapha ipopulation esilapha eGoli. Yikho kwenza ukuthi abantu bebambe inkunzi njalo ngeke bekume ezilonge.
Siyabonga olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.